So we seek a descender of VOA in the Bele.
Vuga njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 15 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale le cabinet selinqume ukuba izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga ijekiseni ye COVID-19 zingavunyelwa ukuya emsebenzini.
Abaphikisayo labanje abazimele bodwa nje bakhuluma iqiniso ukuthi uhulumende lo sezuze ithuba lokuthi ancindezele kuZulu esebenzisa isifo se-COVID.
Ibandla eliphikisayo ele-Economic Freedom Fighters Zimbabwe selincome uhulumende ngenhlelo elithi uyaziqhuba ba elizweni.
But we have said ukuthi uhulumende uku right direction in terms of releasing izimali ze devolution and in terms of taking eminye imigwaqo from ama local authorities.
Namuhla selengxoxo lenye yentathelo zindaba ezihlukuluzwe ngamapholisa emkhosini webandla le MDC Alliance kokulawayo ngomgqibelo.
Saphonga ukuthi asizuze sisiloko ukuthi sicwe footage yethu njengoba nayo isivela kumelanga nje vele sicithi footage because lapha sisamsebenzini lapha bahle bathi linasa aliyindawo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we studio 7. Abaphathintambo elecabinet selinqume ukuba izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga amajekiseni omabili we-COVID-19 zingavunyelwa ukuya emsebenzini. Lokhu kwethulwe izolo ntambama ngumphathintambo ozokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa ngemva komhlangano we-cabinet. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ekubhaleni i-contract yakhe esangena umsebenzi akula amkhola ukuthi kule ndawo lapha okwathiwa khona nxa kule sifo usala ukuthi uye esibhedlela umbuyelatshwe umsebenzi wakho usaphela. Ye kuza khanya ukuthi izisebenzi ama-union ezisebenzi bazahamba e-court ngoba ngathi mina indawo leyo kayikapheli ngoba liqiniso ukuthi amalungelo ezisebenzi ayabhiliswa lapha.
Sike sezwa labanye abezombusazwe bekhala ngokuthi uhulumende ukhanya usebenzisa i-COVID-19 ukwenqabela amalungelo abo. Kungakuliqiniso yini?
Amazwe ambalwa agombeleze iZimbabwe lapha sisho uZambia, South Africa, kukhanya lapho Malawi, bayenza ukhetho lwabo ama-elections. Lapha sesizwa kuthiwa khona kule COVID ama-by-elections akasavunyezwa. Abaphikisayo labanje abazimele bodwa nje bakhuluma iqiniso ukuthi uhulumende lo sezuze ithuba lokuthi ancindezele uZulu esebenzisa isifo se-COVID. Kuzakhanya ukuthi nxa kungabe lokhu isifo sakhona singabe lokhu sikhona, ye sizingezwa kuthiwa khona vele ukhetho luka-2023 akusina ngoba u-2023 ngumnyaka okhetho kodwa ukukhankasa kwakhona umnyaka ozayo. Yikho kuyabe sekuphambanisekile. Kuzafanele abaphikisayo labo baqonde edaleni bayephikisa lo mthetho wokuthi nxa kule sifo i-COVID sokulama-vaccine ambona ukuthi kusizani ukuthi abantu bebelokhu besaliswa ukuthi bahlangane. Yikuncindezela abantu lokho.
Manje ngokubona kwakho lokhu kuzapha isimilo esinjani ilizwe leZimbabwe?
Angiboni kulo mtshino ozakuba khona ngoba siyazi ukuthi abantu ama-company also business imithetho wabo fanele ukuthi nxa befaka iy'mali elizweni belandele umthetho wakhona. Umthetho oncindezela abantu abangahlatshwa nginomba okhona lobe e-United States ngezwa umnumzana u-Bill Joe Biden esikhuluma ngakho lesithi yena uzafanele afake umthetho ukuthi abantu abangahlatshwanga bengayo emsebenzini kumbe e-England lakho ulemthetho embali ukuthiza ukuthi ngawahlatshwa ngawungena eboreni awungeni ngaphi ngaphi. Ikho mbona ngathi phela size kube yile difference bazabuya nje bezofanga izimali zabo nxa bevele buya. Kwakuvele kulethi zinye iy'nkinga nje abangaqondanga eziqondane lathi ezinje ngokuncindezelwa kwamalungelo abantu. Kodwa lokho kokuthi abantu sebeyalisa umsebenzi kuya emsebenzini ngoba ngabahlatshwa angikhole ukuthi kuzabavimbela ukuthi beze ngoba bekwazi ukuthi bona nxa befuna izisebenzi bahamba bezihlabisa kula makhampani amaningi engiwaziyo amakhulu abagcwalisa izisebenzi zabo emabhasini beseyahlatshwa i-COVID i-vaccination ye-COVID. Ikho angiboni ukuthi kungabahlupha abavela ngaphandle kwelizwe ukuthi bazifake izimali zabo la.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ibandla eliphikisayo ele-Economic Freedom Fighters Zimbabwe selincome uhulumende ngenhlelo elithi uyaziqhuba elizweni ezibalisa ezokulungisa imigwaqo, ezokwakha kanye nezokwenqabela igciwane le-coronavirus. Embikweni eliwethulele intatheli zindaba, leli bandla lithi likhuthaza ababalisi ukuthi babuyele emsebenzini lanxa iholo labo liphansi ukwenzela ukuthuthukisa ezemfundo. Njalo lisola ibandla le-MTC Alliance ngelithi yikwehluleka ukuqhuba ngemfanelo inhlelo zamakhansili. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lomnumzana Innocent Ndibali, umholi waleli bandla.
Akula doubt ukuthi i-government yeZimbabwe has taken this pandemic seriously and has responded in a way that has saved lives. We've encouraged i-government ukuthi belethe ezinye inhlelo eziyalanda abantu ezindlini. I have not seen a really serious harassment of abantu. I have not seen impunity as other people have reported. On that one, Tina, is EFF, we have to be fair, we have to be factual. We do not need to invent things when we create a sense of chaos. There is no chaos. Infrastructure development will benefit abantu abaningi, abanje ama farmers.
Njengebandla le EFF lingathi wonke okwenziwa nguhulumende kuqondile njalo sokuthuthukisa impilo yabantu na.
Asizange sithi konke okwenziwa nguhulumende kuqondile, but we have said ukuthi uhulumende uku right direction in terms of releasing izimali ze devolution and in terms of taking eminye imigwaqo from ama local authorities. We are encouraging the government to even take over the sewage system from ama local authorities because they are failing to repair its ditches to Uga, and abantu bama council chambers nabantu be opposition njenge MDC, and we've been very clear with they are failing. Tina, we are a socialist revolutionary party and we believe ukuthi state must be organized under a socialist perspective. That's why Tina sikhuluma nge radical devolution where we are saying ukuthi ama locals must be able to participate. But when we say locals, we are not talking about a tribal kind of perspective. Tina, we are talking about every local, every African, every Zimbabwean, because Tina, we are fighting for one Africa, one borderless Africa, one people, one flag, and one presidency across Africa.
Ungasichazisela insolo yebandla lakho ngomnumzana Nelson Chamisa kanye lababalisi.
Number one, iproblem ka Nelson Chamisa ikuthi kalaplan ilo iqiniso elikhona. Kalaplan uthe nekhuluma eZambia uthe abantu abavaccinethwa yigovernment bazivaccinate. That is not true. Kufuze ukhangele ipolicy. Xa kuyukuthi uyacriticize, kufuze upropose phela i-alternative ngoba sifuna ama-national leaders that will unite the country. Ama-teacher kufuze e-prioritize ifu isifundo jabantwana. We believe ukuthi ama teacher even izikolo zivaliwe ngesikhathi se-COVID kade behola, kade bencediswa ngu-government. We have said ukuthi imali eholwa ngama teacher incane, but we believe ukuthi we can only work together as a country to push forward so that we can improve education, so that we can also improve i-pay yama teacher. Kumbe amanye ama organizations abo align themselves to EMTCs, but I think as we have said, EMTC I see lo bandla elijenuine for abantu, ibandla elicontrolwa ngama Americans, ngama British, even lamanye ama Europeans, and they are controlled by ama former farmers, kumbe ama former miners, because most of those farmers were mining in farms. So okusala ukuthi ba controlwa njenge remote control, batshelwa what to do. We do not respect them, and we do not believe ukuthi they are capable or vale capacity. Economy of Zimbabwe kufuze ithathwe ngabantu abale proper understanding, ale proper experience, and abanga understand ukuthi kade vele economy irana njani.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umholi webandla le EFF Zimbabwe, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga Studio 7. Abikwa ehlubuluze intatheli zindaba ezintathu obulawayo ngomgqibelo emcimbini wokunanza iminyaka engamachumi amabili lambili kwasungulwa ibandla le-MDC obuqoqwe libandla le-MDC Alliance. Amasotsha la lamapholisa abikwa ecitshise imfanekiso intatheli zindaba lezi ebesezi uyithethe ulumcimbi esithi ngoba umbuthano lo ubungekho emthethweni lanxa ubunabantu abaphansi kwekhulu njengalokhu okufunwa ngumthetho. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ekhulumisane lamasotsha la bavumelana ukuthi umbuthano lo umiswe ngemva kwesikhatshana. Intatheli zindaba ezihlukuluziweyo ngululu Brenda Harris, Pamnas Thuso lo Jack Mvundusi. Sixoxe lo Harris ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sawubuza ukuthi sicithe ngaliphi lapha sibiziwe lapha ngumuntu esibiziweyo umphosa lo vele wachinga wathi hayi le illegal gathering. Thina ngokwazi kwethu sasingakusithi illegal gathering yileyo because sasibone i-event yabo ile less than 100 people, and according to umthetho ndaba i-Maintenance of Peace and Act Order leyana, it was not a public event nje evulilwe kwabantu as a party structure meeting. Saphonga ukuthi asikuzwe sisiloko ukuthi sicithe i-footage yethu njengodina yisivela kumelanga nje vele sicithe i-footage because lapha sisamsebenzini lapha bahle bathi linasa aliyindawo cithani into zenu lezo. Basimisa sibila tingo kwama 30 minutes simile khona phansi, so sasibona ngani hayo laba bayasidlalela ukuthi singasuki lapha, and vale vele basibe bahle bazimba indlela yokuthi sisuke. Basigombolozela sibili babe yi-3 basigombolozela ukuthi vele sasuki lapha cithani into zenu. Khonapho kwakuqanda sama sibili abantu bonke sebehamba sengisithi hayi kodwa simiselweni lapha layo uthuso layo babuza ukuthi ayisibotshiwe sibotsheleni. Kanti sitshele ukuthi sibotsheleni xa ukuthi sasibotshiwe because you cannot detain us, singakwazi ukuthi sisimiseleni lapha. Bona vele bemisa iphika lokuthi cithanini i-footage leli ithetheyo, akumelanga ngithathe i-footage yethu, akumelanga liwe lapha.
Manje benelisile na ukulicitshisa imfanekiso kade liyithatha?
Yeah, i-footage sayicitsha sibili and babe sithi siyicitshe asisuki lapho. Kodwa khonapho singakacitshi mina vele ngahle ngathumela i-footage naleyo ngaphi o-ofisini yami. Khonapho kusasisakhuluma labo sabuza ukuthi vele simeleni khona lapho, mina vele ngase ngiyithumela ngaphi e-ofisini. So khonaphana babe sithatha besisa womkhulu wabo bona lowo. Bathe sifika kuyibabalwana wahle wathi yena ngumuntu we-military, wahle wabooster, wahle wathi mina I'm a military person, I don't care about your nonsense, delete these images now. Wathi vele akafuni into eziningi, singakela ukucitsha uzathatha equipment yethu. So kwaqala yothusa batshengisa ngecamera yakhe, wahe to go one by one ecitsha ama-pictures la la, wathatha sibili icamera yakhe bacheck ukuthi ucitshile yini. Next bathi sister uya lami ngangena estikini sematshengisa ukuthi hayi sengicitshile into zenu yikho yini. Hayi khuluma sibili sithi ama military man ezangikwazi ukuthi wayezama ukusethusela kumbe wayezama ukusetshela kahle ukuthi military iphezu komthetho asisisisi ukuthi wawuhamba njani. Khonapho kulomunye wathi hayi yona yere military but these are civilians. So you can't treat them like this.
Manje udaba lolu lizalusana emthethwandaba kumbe selihle lachiyana la.
Kungaba kuhle sibili ukuya ecourt ukuyazwisisa ukuthi vele babe sicikiselayo. Kodwa nje ngoba lona washo sikhulumela yedwa wathi yena ungumilitary person asakwazi ukuthi yena lapho wayezama ukuchona ukuthi military kwakumilitary kuphezu lomthetho na. Kodwa thina ngokwazi kwethu umthetho uyasivikela, uyasidefenda, uyasipromota ukuthi we should have every right to carry out our job. Abantu they need to know this information. Abantu kumele babekwazi. Njalo ama-journalist kumele basebenze kahle. In fact kumele baprotecte yibo amapholisa wona lawo.
Ululu Brenda Harris intatheli izindaba. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abayisikhombisa ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamakhulu amane 418 ababanjwe igciwane le-coronavirus okulinani elithe xaxa nxa kuqathaniswa nensuku ezisanda kwedlula. Isigaba seMatabeleland South yiso esilinani eliphezulu elababanjwe leli gciwane abafika phose ikhulu
98. Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is us iphuma a Voice of America at the Washington DC.
Ukumanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Ipepa ndaba le Chronicle lilodaba lokuthi umbukiso weZimbabwe International Trade Fair uzakwenziwa okwamalanga amane kuphela kusukela ngolwesithathu kusiyafika ngomgcibelo ozayo. Leli phepha ndaba lithi kuzavunyelwa abanxusiweyo nje kuphela, njalo abantwana abasoze bavunyelwe embukisweni lo uzavulwa okusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkampani yeSakunda Holdings isiphile uncedo lwemali efika phose izigidi eziyisithupha 5.6 million kuqembu leHighlanders kunye leDynamos embuthanweni owenzelwe eHarare izolo ebusuku. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani ku-Studio 7 okhulumayo ngu-Josephat Moyo. Ngajabula le audio maye ngafundwa. Hayi, siyezwa indaba eziphumayo ku-Studio 7 nangalabo abe-MDCT asebefuna ibizo elithi Alliance. Into abayenzayo irongo. Abantu ababathandi bangena laphana ukuphazamisa kuphela. Ngingabafananisa lo malulwane ongena enyamazaneni akwane, engena enyonini akwane. Ebona bagijima bekuzani PF beceda kuye abangane bekuye ngapha bezochitha bekhiphisa ama NPA LDC Alliance. Abayazi into abayifuna, abafuna ukuthuthukisa ilizwe. Ngesifiso sami ngiyafisa ukuthi izinto engathi bayajinja nebizwane kungabi lomuntu even lo yedwa ongabavotela. Bona yibo abantu abawisilizwe baphazamisa kakhulu ngokungabantu bekufuna ukuthi kususwe vele nephalamenti. Ngingajabula le audio ma engafundi.
Salibonani bakithi basakazi bethu beStudio 7. Siyalizwa bantu bakithi, liyasakaza linjani boZulu khona ngapho labo kantelini. Hayi madoda, liyawuchoba umsebenzi, liyawuchoba uyezwakala, uyazwakala, siyavuma kule ndaba madoda efuna ukukhuluma ngayo lapha ekandoda lo OTN umthakazi Republic umqondisi umoya. Yabona ubaba lo moyo lo, ngabe yena mina ngangiyiwuye ngangizakwenza ukuthi ngiqale ngingakabisi abantu ngithi ngomthwakazi, ngiye ezinduneni zonke zesigaba seMandebeleni ngiyecela kibo imvumo, nginike bona wonke umthwakazi umthwalo ngibathuma ukubana kabayengicelela inkululeko yakomthwakazi eZimbabwe. Hathi lokho okokuvuka ekuseni sesithi sefuna ukuthi umthwakazi azivuse emiyedwa. Laba bantu bakomthwakazi bakhona baphinde bathatheke. Bantu besiNdebele niyalikhuza. Ningabothi ningathi lihluphekile libone umuntu obuyala lokhu lithatheke limlandele. Libone umuntu obuyala lokhu lithatheke limlandele. Kwelinye ilanga lizalandela umuntu alishiye ehlathini. Laye umqondisi ulambile ufuna ukudla. Lamhlanje ngikhuluma kanje ukhona lwana watajamuka. Liyamuzwa uyakhuluma. Anti sesidla sesuda. Laye nalo umqondisi uza kuthola akufunayo azithulele zwi alishiye lokhu lihluphekile. Abe likhangeleni ukulungisa iZimbabwe ibe lokuthula. iZimbabwe ibe lokubambana. Lenze ukubana libambene labanye bonke abantu ukukhipha le ikhulumende ebusayo ngoba kayibusi kahle. Litshiyale le ntozweni lezo ezokube lithatheka lilandele umhlobo ukuthi lo lishona lo liNdebele. Phakathi kwenu lina bantu elithi lingabomthakazi ngingalitshela iqiniso mina. Abantu besishoneni baningi kakhulu ukudlula lina ngoba phakathi kwezibongo zenu zonke kakula mthakazi. Umthakazi kuthi ubana lina lingabantu bamanguni. Angaphi amanguni babuyela kiko. Khulumisanani kuhle. Libambanise ilizwe ukubana lenelise ukukhipha umbuso okhona ongalungelanga ilizwe. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela msakazi weStudio 7 kanye labalaleli bonke ngendawo ngendawo ngithi phephana kulolu COVID. Mina igama ngoGodfrey wakhumalo ngizala eLupane. Msakazi udaba olungehlanga kahle kuthina udaba olukhulunywe uFelix Magalela olokhuluma ngomongameli wethu uMqondisi Moyo. Msakazi kunini MPC sivotela iwine besuke bebaleke omongameli namhlanje uzokhuluma amagama amabi ethi uMqondisi uyabaleka ubaleka kanjani bona babengabaleki bebaleka uRobert Mugabe. Namhlanje ngesikhuluma kabi sicela ehlukane lebandla lethu leMRP lizame nalo bona sibanikile ithuba belekile manje bayona bona bodwa abangamagama abayekele uMqondisi Moyo elwele amaNdebele bona uzohlala ube nini lokhe elisekele lesikhulume seMDC engabi nguye oyifesti uzahlala amaNdebele ebandlozi benini. Kaziboni thi naye uMDC uyabandlululwa wayeyindaba yena engazange waba ngusipokesi neMDC spokesi uzokhuluma kabi ngoMqondisi Moyo. Asithandi indlela okhulume ngayo sithi baba ukhulile sicela uhloniphe njengoba sikuhlonipha leMDC siyayihlonipha MDC yenu lathi hlonipha iqembu lethu li-ARP lizame lokho elizokuzama ukuthi nathi sikhone ukuzimela cause behlulekile ukusimela singamaNdebele lina phezulu lapho elikhona.
Hawu nyalibingelela linjani bonke balaleli beStudio 7 lo labo bonke abalaleli ekhathesi. Mina ngingumoyo laba ngizama nje ukuthi ngiphendule omunye umoyo. Umoyo lo uthena uChairman weProvince yamaTaylor and South la mina seMaTaylor and South weMDC Alliance. Moyo ikampeni yakho ikhulumileyo angizwe sibili. Kodwa ke ubukampeni akuhle ukukampenela imthwakazi ngoba uzwathi ukuthi bakamthwakazi lithatha linotho yethu eBedi Bridge ngaphi ngaphi konke uqinisile iyo yonke inotho yethu le wathi wena ihanjiswe eHarare kusiya kuzani PF layo uchamisa lo wathi wena ukuyo MDC Alliance uyabuyisa khona le isiya khona le eHarare kuchamisa. Kukanti ke wena khuluma iqiniso eliqondileyo nxa uthi bantu bakamthwakazi abahle ababukekayo lonke kwazini ukuthi inotho yethu le kayingayi eHarare le kayibe inotho yakomthwakazi. Landela nini ibandla lemthwakazi yakhona le MDC. MDC lezami into yinye Harare Harare wako wabona ngathi MDC lo deputy weshona iZanu PF lo deputy weshona thina ngapha sizamthola ngathi komthwakazi. Abakomthwakazi inotho yethu ayibe lapha komthwakazi ingahambi through MDC seHarare.
Ngiyabingelela kustudio 7 siyabonga uhleli olusitshela izindaba zamaqiniso esasingazazi sizifihlile. So hayi ngiyabonga. ukuthi lati sithole ukukhuluma ngokubhodla uyabhodla kancane loko into ikuhlupha ngaphakathi siyathola ukuthi sibhodle nje khona lapha sikhulume kuyehle kancane cause into iyalimaza ukuzidla ngento ongayaziyo ukuthi izalunga nini kutheni kunzima umuntu ucabanga lokho afuna ukukwenza eyi-one and akwenza kuphumelelise mina ngokuhlala ngisegoli ngokuzalwa ngithwale ngikaya esigabeni segwiji ngibonga lubaba obekhulume ekhuluma ngo-headmaster ukuthi bathatha isikhathi esikhulu bengo-headmaster bengatshintshwa esikoleni siyi-one ngiyambonga lubaba lati egwiji laphana silo-headmistress okhona olesikhathi eside sokungani kokwakhe mina ngithenga amabhuku ngathumela lapha lumama wafika wayala wathi ufuna kuthenga awakhe $4 eliyi-one for grade zero kufuneka amabhuku ayi-8 so 8 rand ngamaranzi ngiswele leyo mali cause ngisegoli kangisebenzi ngaphelelwa ngumsebenzi so umntanami angazi akafundi uhleli just because of lo misiganagana i-headmistress lo misiganagana so kunzima kunzima sicela usizo dadi lapho kuleso sikolo bese ngikhuluma la ngalo baba thongumoyo we-ZANU-P F inzima lento ayishoyo kwabanye abantu lobaba ngoba yena uyadluyasutha thina siyalamba usitshela ukuthi i-government kunezinhlelo ezenzayo lezi zinhlelo ezenzayo izenza ngoba sokubuya amavoti sonke lesi isikhathi sokuvota sokulungiselela amavoti isikhathi esilutshwana nxa selivotelwe sukusiba iminyaka eminingi abantu besokola lesi sikhathi esilutshwana bebanika lokho abanika khona kungasoze kuphumelele okunye kuzasala endleleni bezathola ukudla lokho abazabe bekunikwa kuphela badle basuthe babona ngani sebesekhenani bese bebavotela kodwa kusuke kuvoteni sokuphelile abantu bafe indlala for 5 years
lawo bekungamazwi enu balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa engabuyi embuthanweni walonyaka o-United Nations edolobheni le-New York, abenhlanganiso ezimbalwa bathi baza kuyatshengisela embuthanweni lo njengeminyaka yonke. Umnangagwa lenkokheli eningi yamazwe atshiyeneyo ayisoze iye embuthanweni lo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye, ukutshengisela e-United Nations kuzobe kukhona futhi ngomgqibelo wona lo ozayo mhlaka 18 September sizobuthana e-New York. This time i-demonstration yethu izobe ingekho against Mnangagwa per se, but izobe i-demonstration eyokukhankasela ukutshengisela for i-diaspora vote. I-diaspora vote into enkulu kakhulu esilokhe esaqala ukuyilwisa from kudala ukuthi abantu beZimbabwe kumele babe bavunyelwe ilungelo labo lokuvota emazweni aphesheya. Amazwe amaningi, even namakhelwana bethu o-South Africa, Mozambique, Botswana, izizalwane zabo zazo ziyavunyelwa ukuvota zisemazweni. IZimbabwe isemuva kakhulu kulokhu, and into ebalulekileyo ukuthi sitshengisele ku-United Nations ukuthi ama-citizens aweZimbabwe bavalelwa ilungelo labo lokuthi bavote. So sizohlangana mhlaka 18, sizobe siseNew York kuqala ngo-10 a.m. kusiyaphela ngabo-5.
Manje ekuqoqeni lapha kukhanya kuyatshengisa na ukubana kuzaba kulabantu abaningi abazaya khonale.
Sibonile ngesikhathi ezidlulileyo ukuthi abantu bakithi bazimisele ukukhankasa e-United Nations ngoba kulapho kuhlanganwa khona ama-countries amaningi awezizwe zonke. So I opportunity enkulu kakhulu ukuthi lati sibe lapho sibonakale silwela amalungelo ethu ukuthi sivote. So sikhangelela ukuthi hayi njengasemuva kuzo kule bantu abaningi abazofika lapho ngomgcibelo masihlangana eNew York United Nations. Amaflyer asekhona sethunyelwe kumagroup amaningi kuwhatsapp. So abantu abaningi sebekwazi ngale invitation yokuthi kuyahlanganwa amaZimbabweans wonke regardless of i-political party yakho. Sithi ma ungumZimbabwean woza sizobambana sidimande ilungelo lethu lokuthi sivote.
Umnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla leMDCT ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Idale le-cabinet selinqume ukuba izisebenzi zikahulumende ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingavunyelwa ukuya emsebenzini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.